Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 8 kuNcwabakazi 2021 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Uhla ngothi lwezempila kahle luthi abantu abafika amakhulu amathathu 300. Babuye umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngesonto ngeviki ephelileyo.
Akukuhle khokhyana ukuthi siphile nzima lanxa sihamba ezindleleni sokumele uhambe kuthiwa ufakisa heke. So khokhyana ebantwini akuseyinto emnandi.
Abalwa impi yenkululeko bathi bakhangelelwa phansi nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Sikhangela nje izolo kuthangenyana uSol Gwakuba ukubhubhile. Kwakanya kungela declaration.
Iyasilela iJackson yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ikakhulu emaphandleni.
Sokusiba nzima kubadala ukuhamba indlela yokuyafika esibhedlela.
Isigqitshiwe imidlalo ye-Tokyo 2020 Olympic Games. Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ngothi lwezempila kahle luthi kubhubhe abantu abafika phose amakhulu amathathu 300 kusukela ngesonto ngeviki ephelileyo. Watholakala bedlula kancane inkulungwane eziyisikhombisa 7030 belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Uhlangothi lolu luthi sokulabantu abafika phose inkulungwane ezilikhulu lechumi lasithupha 115,890 asebehlolwe kusukela nyakenye batholakala belomkhuhlane lo. Kulabantu abaningi eZimbabwe abathi ubathwele senzima umkhuhlane we-COVID-19. Omunye wabo ngumnumzana Thembelani Moyo ohlala elupane esabelweni seMathebeleland North. Umoyo uqhubekela phambili esithi
kulenhlelo ezikhona eze-vaccination siyasuthiseka asisuthiseki ngazo. Kodwa esikufisayo ukuthi uhlelo lolu njengoba i-corona ileminyaka embalwa iqalileyo umuntu kazizwe ekhululekile ukuthi abe ahambe ku-vaccination ngesimo azibona ngaso.
Unkosikazi Unity Sibanda ohlala eJotsholo Ward uthi uthwele nzima.
I-lockdown inhlukumezeka kuhlungu ngoba ngibe ngilabantwana ade befunda sukusela ngo-2018. Lanamhlanje abantu bami kabaye esikolo. Lo baba ongakwamadesebenza suke waphelelwa ngumsebenzi ngendlela ye-lockdown. So akukuhle khokhyana ukuthi siphile nzima lanxa sihamba ezindleleni sokumele uhambe kuthiwa ufakisa heke. So khokhyana ebantwini akuseyinto emnandi. Kukakhulu mina vele ngokwami. Akungichazanga ngoba kangisasebenzi lo mkama sasebenzi abantu abambalahlekelwe ikusasa yabo ngenxa ye-lockdown. So into leyi hey isihluphile ngoba hey abantu abami ndo ECD oqala ukungena kwi-ECD sozo kule 2 years kakwazi ukubhala ibizo lakhe ngenxa ye-lockdown kabaye esikolo. Umnyaka uqalisa uziye phela umntwana efunda inyanga eyi-1.
Uhlangothi lwezempila kahle luthi kulabantu abedlula isigidi lengxenye 1,851,407 asebehlatshwa kwakokuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 kuthi njalo abedlula kancane isigidi 1,002,261 sebehlatshwe eyesibili. Abalwa impi yenkululeko bathi bakhathazwa ngokwenzakala eZimbabwe ngesikhathi belungiselela ukunanza usuku lwamaqhawe kusasa olwe-Heroes Day. Abalwa impi yenkululeko bekubutho leZimbabwe People's Revolutionary Army kumbe iZipra bathi lokhu bebandlululwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa njengalokhu kwakusenziwa ngowaye ngumongameli uMuyi uRobert Mugabe. Umnumzana Isaac Mabuka umgcini sihlalo webandla lezaphu uthi okuhluphayo indlela okunikwa ngayo isicoco seqhawe lesizwe.
Kufanele kube le-citation. I-citation into ekhuluma ukuthi wena umuntu lo unikwa ngenxa yokuthi wazinikela endaweni enje lapho abantu kade befanele betshele bechiswe kumbe kuhambe ilizwe lalifanele lidilike wagijima wayenza lokhu lalokhu wasacrifice impilo yakhe ukukhethwa kumbe ukunikwa ubuhero okwenziwa nguhulumende akuhambelane labanye abalweli ilizwe like sikhangela nje izolo kuthangenyana uSaul Gwakuba ubhubhile kwakanya kungela declaration
umnangagwa ukhangelelwe ukuba uzanika umkakhe unkosikazi Auxilia Mnangagwa isichoco zokusebenzela ilizwe ngendlela ephezulu kanye labanye athi benza okubukekayo umnumzana Eliphas Mashaba okubandlalezano PF uncoma okwenziwa ngumnangagwa njalo uthi uqhakathekile unanza usuku lwe-Heroes Day
sisilabanye abantu abayenza izinto ezitshiyeneyo phakathi kwelizwe lapha ade bengakhangelwa ngakho ke lo nyaka upresident ku-New Dispensation Comrade Mnangagwa ukhangele labanye abantu abasaphilayo labanye abantu abasishiyayo abayenza izinto eziningi kodwa abangasobalelwe benkululeko njengoba dokusazi ukuthi isikhathi esiningi wonke umuntu okuthiwa yihero umuntu ovela oqala waya empini
abantu abangamakhulu amabili 200 bakhangelwe ukuba baza kuya emathuneni e-National Heroes Acre kusasa eHarare njalo ezabelweni kuzakwenziwa imicimbi efanayo eyokunika izicoco abantu abajiyeneyo wonke lokhu kwenzakala ngesikhathi umnumzana Siphosami Malunga umtakamuyi uSidney Malunga owangcwatshwa e-Heroes Acre eHarare ethathelwa ipulazi nguhulumende labanye bakhe ababili umnumzana Zephaniah Dlamini lomnumzana Charles Moyo abathathu laba bathi bathenga ipulazi enyamandlovu emuntwini omhlophe kodwa umnumzana Gajamba zithulela omunye wabakhokhela amapholisa ensida awe Central Intelligence Organization umnumzana Dumisani Matsibanye Nyathi labanye sebevale ngci epulazini leli lapho abathume khona umnumzana Davidson Gumbo uba ahlale esangweni uDlamini uzame ukubophisa abantu laba wahamba lamapholisa esidakeli farm lapho uGumbo avale khona esithi uthunywe ngabanye abantu udaba lolu lokhu lusemthethwandaba we-High Court ake sizwe uDlamini ekhuluma loGumbo ngokuvimba kwakhe esangweni epulazini leli
ukuthi uba kuDlamini vele yena kasela mvumo yokudingini la
ngingasavunyelwa ngoba
sivalile la
ungazavunyelwa ngubani
umthetho babantu owazi
umthetho uphi
awazi
wena uthunywe ngubani wena Gumbo indaba le is before the courts yeah yo umuntu wakho omkhonkothelayo ngumadzibanyata angithi
madzibanyata namas
awumazi yeah ubuyela lapha kuthamba
kuthangi
yeah don't worry right wena are you a beneficiary uphiwe incwadi la
nami ngomunye wakho
right it's good indaba le is before the courts right and it before the courts ihanjiswe nguye nalo ubudumisane madzibanyathwe what hanti uthili ngabanye ba
asoke
that's
ngabanye abafuna ukulima ba
so kuthi ulime lapha egedini ulime lapha endlima khona
hayi lapha wena ungathukuthini sima esilitshela khona mdala ukuthi lapha
so nxa kuthiwa hambe elima iplazi nxa lithethwe angisangeni mina
hayi asoze lingena anti lithi sekhodi because sitiwalamuhla nje
right lalela ke
ngikutshela
wena into kumele ungangena eplazini because angenza
hayi ungangena kwenkani
yeah vele you have no right to be here
ungangena kwenkani
we are the offer letter yakho
kula mapolice
hayi no lingadeleli Gumbo mina
khayela phela amapolice
eh wena nga uphiwe nga nga uphiwe iplot hambe plotini lakho lapho uphiwe khona
lapho egedini babantu
eh
sithe alingeni kuphela
why ukuthi wena ungubani
sina lati sikulandelayo
ukuthi wena ungubani
angazi ke lapho usungamfaka nga
nga uphiwe indawo hamba lapho uphiwe khona bakhona abantu abaphiwa izindawo phezulu ngale bayangena bahambe bayezenzela abakwenzayo asikaze sibamise so wena yes. Ubuya lapha ngalipi
hayi mina le mbuzo eminingi leyo angeke ngiphendule but engicelayo ukuthi egedini nje nxa sizwisisana landi ngumuntu omdala bengicela ukuthi lamlinzwisise ukuthi hayi kwalamuhla hayi.
Lapha sizwe umnumzana Zefania Dlamini ekhuluma lo Davidson Gumbo esangweni esidakeni farm alithenga lo mnumzana Siphosami Malunga kanye lo mnumzana Charles Moyo. Uhlelo lwezemaphandleni esilethulelwa yinhlanganiso yeBaguk Trust ibambisana lomsakazo weStudio 7 namhla sixoxa lezakhamizi emadobho esebelelisemathelweni South ngokuhlatshwa kwabantu iJackson yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19. Unkosazana Mary Mhlanga ohlala kuward 6 uthi baningi kakhulu abantu abahlatshwa amajekiseni atshiyeneyo.
Kwathi kuqala lokhu kuhlatshwa abadala bahamba sibili abaningi ngokuningi bahlatshwa, kwathi sokulandela ukuthi umuthi usubuyile njalo, hayi abanye baba lokuthandabuza bokuyahlatshwa abazange bahambe ngobuningi. Kathesi umuntu wonke sebonile ukuthi umkhuhlane ukhona, babesalokuthandabuza abadala, sebonile ukuthi ukufa kukhona, injekiseni isikhona.
Unkosazana Mdlanga uthi ikhatshana indawo okuhlatshwa khona abantu
uhlupho olukhona. Kathesi sebehlabela entshelanyemba esibhedlela kuphela laseSt Joseph, sokusiba nzima kubadala ukuhamba indlela yokuyafika esibhedlela, yiyo esingane inzima kakhulu. Abadala abaningi laba bengahlatshwanga sebefisa ukuhlaba, kodwa umango sungani uyabakhulela. Engubonayo bengibona ukuthi ngakuyatholakala ukuthi laba bantu abahlabayo laba bezimpila kahle bayasondela ebantwini njengabakwenza beqala babuya bazohlabela ewadini esikolo, abanye baba seprimary, abanye baba komzila. Kodwa kathesi sokusiba nzima labafisayo abangalamabhasikili abangalazinqola, unzima ukuyafika khona esibhedlela.
Ubheka impilo Sibanda ohlala eMakhasa eward 10 laye uthi iyasilela ijekiseni endaweni eziningi.
Ivaccine le ekhona yokulisana lobhubhane lwelu lwe-COVID-19 nginanzela ukuthi abantu emuva qalisa bebengani bahlehlele emva, kodwa kathesi ukhona ukuzwisisa kubantu ngoba abantu ngobuningi bayagijima mpela baya esibhedlela bezama ukuyahlatshwa. Kodwa uhluphe esihlangana labo ukuthi umuthi wakhona ufika ushoda, bathi usaselayinini uzothola umuthi usuphelile, ubuyele njalo usaselayinini uzothola usuphelile, uthi usahlele emakhaya uzothiwa hhayi nakho usubuyile, ligijime futhi umuthi lwana khanya ukhulelwa ngabantu. So ngikhuluma kunjenje abantu abaningi ngabakahlatshwa nesizathu sokuthi uyashoda. Kubuhlungu ukuhamba kabili nge-transport ngoba le mali yakhona enzima. Okwesithathu kugcina sokwenza ukuthi umuntu edonda.
Usibanda uthi kayitholakali ijekiseni le makilinika,
kuthiwa kumele siye kumaklinikhi singasayi emaphisa hospital. So abaningi bahambile lapho kumaklinikhi futhi bathola kuthiwa kawukabi khona. So aluba kusiya kuya maybe lo muthi utholakale nje uhlube mningi maybe ngxenye abantu ma kungabhodwa maybe isibhedlela sona ngkwaso siphume singene maybe ward by ward abantu bazohlatshelwa lapho vele bahle babuye belungisile ngoba vele namba yokuthi ku-ward 10 njengakithi khonapha eMakhasa maybe singaba labantu abangaka bahle babuye bekhangele inamba engabo bafike bahlabe baqede baye kwe-ward bahlabe beqede. Ngibona ingani kungancedisa ukuthi sikwazi ukudlula kulolu bhubhane, sikwazi ukuthi sihlatshwe sivikele ngoba kuqakathekile ukuvikelwa kulokulatshwa.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni esilethulelwa yinhlanganiso yeBaguk Trust ibambisana lomsakazo weStudio 7. Singahangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Omunye wabantwana besikolo seChibok kwele Nigeria ongomunye wabathunjwa ngamaluchacha eBoko Haram usezihambise emasotsheni lendoda eyamthathayo. Umsakazi weVoice of America ubika ukuthi usibalukhulu wesabelweni seBono State uthi sebebikele abazali bentombazana ngalokhu. Umsakazi weVoice of America ubika njalo ukuba amaluchacha aweTaliban asethuthune idolobho leKunduz lachiya amasotsha kahulumende ibambelele emagcekeni endizamtshina nalapho abahlala khona. iTaliban isithuthlutune indawo eziningi selokhu ibutho lemelika lasuka kulelo lizwe. Sukuyisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siyalugqiba lamhla-ke udaba lwethu lwamalobolo. Silobaba uMbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Akuqhubekele phambili sizwe baba uNgwenya ukuthi kuhamba njani ngezamalobolo.
Kulezi nsuku seziningi izinto sokufanele uthenge laphana ijazi likababa, uphinde uthenge ijazi ijali likamama. Nokuyizinto esizibonayo ukuthi ngokuhamba kwesikhathi zizalokhu zitshintsha zitshintsha ngendlela okuphilwa ngayo. Futhi ungananzelela uzananzelela ukuthi lezi ndawo kazifani. Abanye benza ngokunye, abanye benza ngokunye. Njengoba sizwa kuthiwa kwazona nje inkomo kwakudala ekadeni zaziyisithupha. Kwathi nxa kufika abelungu lapha, kodwa ngiqaphela kakhulu umlungu lo waseNatali. Uthiyo Felas Shepstone wayebizwa kuthiwa ngusomsewu. Kuthiwa baba leso kumbe ngithi plani yokuthi benze abantu abamnyama basebenzele kakhulu ngapha emaplazi nabo neminye nje imisebenzi efana namafactory. Lapho abaqinisa khona umthetho wokuthi umuntu nxa elobola akhiphe inkomo eziningi. Okwakusenza abantu besebenze nzima, umuntu ezama ukuthi onge imali yokuthi akwazi ukuthi athole izinkomo ziyokuyolobola ngale kulo osuke esemkhethile ukuthi abe ngowakwakhe. Yikho lapho esizwa kuthiwa kwaqala khona ukuthi kubekwe imithetho eminingi ngokulobola.
Phosela ukugcina baba Ngweni,
siyabona even ngemva kwalokho abantu lokho bephindezela kuningi. Esesithola manje sokusiba nezigameko eziningi ezifana nokufohla umuzi, ama damage lokho kwenziwa kahle kahle ngeke sikubale njengamalobolo, kodwa kusuke kungabanga ngendlela maso kusiba i damage sokuba ufohle umuzi ukudelela izinto ezifana nalezo. So ngingatsho ngithi baba uDube kunengempela okubukeka kusazotshintsha ngendaba yamalobolo. Ngiyabonga.
Hayi ke sima lapha namhlanje kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Ngigcina amasiko wethu owangusenziwe wandenziwe.
Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontuka Melikomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Namhlanje njalo nje sizaqhubeka kancinyane ngendaba ka-Ananiya loSafira. Liyanisa ithola ngale aniviki encwadini yezenzo zabapostoli chapter 5 ivesi lika-1-6. Singaza-ke siyifunde njalo, kodwa-ke sizaqhubeka ngayo indaba yethu. Sigcine sisithi uPetro wakhuluma ku-Ananiya njengenhloko yomuzi ukuthi kanti uSathane umvumeleleni ukubana angene enhliziyweni yakho uze wenze into engaka elihlazo eyangisayo ngokuqamba amanga, hathi ebantwini kuphela kodwa lapha bukaNkulunkulu. Into engithanda ukubona sikhumbuzane ngayo namhlanje yikuthi nxa ungumkhokheli, sikhulume ngobukhokheli ingabe yibuphi indawana zonke lezi, ubukhokheli obuqotho ngoba ukhulume iqiniso izikhathi zonke, ubukhokheli obuqotho ngobazi ukubana into obuyikhulumayo iyamukeleka la kuNkulunkulu. Yebo kambe bakhona abakhokheli abavele bephila ngamanga, abazila iqiniso, abangafuni ukulizwa nxa liliqiniso baligobisa balitshekise, bakhulume lezinto ezizilayo kwesinye isikhathi, bachiye into eyiyo, bakhulume izinto ezizaba mnandi endlebeni zabantu. Kodwa lokho ke uPetro uthi kayisikho kumele kwenzakale. Yikho lapho esithi uyigcineleni into le enhliziyweni yakho, izinto nxa zisesandleni zakho njengomkhokheli azibe sesandleni sakho, zithi nxa zilungiswa zilungiswe kukhanya ukubana ulungisa ngobuqotho langeqiniso, izinto zingalungiswa ngamanga. Baningi abantu abathanda ukubukwa, mhlawumbe njengoba sike satsho kuleyayiviki ukuthi u-Ananiya mhlawumbe wayezama ukunikela ukuthi abe legama abantu bathi nasiya indodo Ananiya iyanikela yenza okuhle kanti nikela hathi ngenhliziyo yayo yonke ngobana enye ingxenye yenhliziyo yayo kuSathane. Nxa kuvele kuthiwa umkhokheli mana eqinisweni bangcono abantu bakuzonde ube umyanga emehlweni abo kodwa ukhulume iqiniso ngezikhathi zonke. Kulula ukuqambela abantu amanga ngobana babe bengakwazi ukuthi okuyikho ikuphi lanxa bengasola bangungune bathi kodwa lapha lokhu ayisikho. Umuntu owaziqiniso lonke ngawe libabili kumbe libathathu nguwe namnikazi walokho okusenhlizweni yakho lo Nkulunkulu wakudalayo. Owesithathu ngulo elihambisana lonke uSathane ngoba uSathane ulakho ukubana akwenze inceku yakhe enze ukubana umlomo wakho ukhulume izinto ezingayisizo ezazakalayo phambi kwakho lo Nkulunkulu laye uSathane ukuthi ulamanga ukhuluma into engayisiyo. Xa ungumkhokheli kankhetha ukuthi umkhokheli onjani. Ngitsho leso sikhundla osiphiweyo njengoba u-Ananiya wayephiwe isikhundla sokubana yinhloko yomuzi wakhe wena esakwe isikhundla lawo leso laso ungavumeli uSathane angena ahlale enhlizweni yakho. Umlomo wakho kawukhulume into esuka ekujuleni kwenhliziyo yakho. Ubuso bakho labo kabutshengise ukubana ukhuluma iqiniso ngobana kwesinye isikhathi ubuso bomuntu oqamba amanga buyamthengisa lowo muntu. Uyabona nje empeleni ukuthi ngamazwi angelasisindo amazwi alesisindo ngasuka ekujuleni kwenhliziyo. Amazwi uNkulunkulu athi lanxa wakhuluma avumelane lawo athi nangumntanami ukhuluma iqiniso. Ngasifundeni ukhuluma iqiniso ngobana amanga ayamfica umuntu. U-Ananiya amanga akhe amfica wawa wafa wayambelwa. Ngabe kuyenzakala lapha u-Ananiya bebaningi kangaka besiyabambela kusa kwamalanga. Nkulunkulu olungileyo ibalathi sifundise ukukhuluma iqiniso izikhathi zonke sukela manje uzobona phakathi. Amen.
Kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo ungathinwa lakusasa. Sike sizwe ezabatsha.
Lingali chona njani mthokazo muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama ngumayigobe namhlanje silo Priske Ncube ingcwethi kwezemidlalo langokuthuthukiswa kwabasakhulayo. Sikhangela umncintiswano we 2020 Olympic Games akwele Tokyo ofika emaphethelweni namhlanje. Sihlolisisa indlela iqembu ebelimele eZimbabwe lidlale ngakhona kwele Tokyo. Priske ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela umbono wakho ngendlela iqembu bu eZimbabwe elidlale ngakhona ekulumncintiswano.
Bafosa bona kunjani? Hayi mina ngiyaphila. Ngingamotshi isikhathi kahle ngithendule umbuzo wakho ukuthi wena ngibone ngani abadlali bethu as individuals kuma disciplines abo. Mina I think ukuthi kwakhona abantu laba they tried their very best. Ngithathekiswa kakhulu i-performance ka-Donata Katai. Ukhangela ukuthi ngumuntu ole 17 years kusaselise esibili nxa engaphusekelo olufaneleyo batshengise esibili some individual brilliance ngoba even wakhangela ama-rankings abo akade bekuwo bengayi kuma-2020 Tokyo Olympic Games bakhwelile kuma-rankings.
Priski, kuyini okumele sikwenze ukulungiselela imidlalo yama-Olympics kwele France ngomnyaka ka-2024?
Bapho, the Ministry of Sport, SRA Commission, Olympics Committee, abathe bahlanganisa amakhanda kathesi baqalisa ukulungiselela ama-Olympics ka-2024. Kuma-participants, angulanto eyenza ukuthi umuntu aphumelele ku-sport besides training. So kabazile enough time basebenze sibili ngamandla abo konke ngokuzikhandla. Working very hard in training ukuze kuthi 2024 they will be ready for this tournament. Zimbabwe as a country, the government kayiba support with enough resources kusela kathi ba train bangashoti lutho so that they can bring medals, so they can bring results.
Ngaphandle kukahulumende kuyini okungenziwa ngabosomabhizimusi kanye labasakhulayo ukuthuthukisa ezemidlalo kwele Zimbabwe?
Bafungiyabonga ngalowo mbuzo ngibona ngani lapho esilasilela khona njengelizwe. Yebo, uhulumende nguye omele athi spearhead indaba ze-sport, kodwa nxa kungela usekelo lwama-businesses ku-sport, hhayi qiniswe ukuthi njengelizwe sihlahlasi sitrug. So angikwazi ukuthi sofa kwini okuxothela khathana our business people from i-sport. Silabantu thini abalezimali eZimbabwe, but ukuthi bazifake ku-sport ngani kusasilela. Nxa kungakabi njalo odethu izahlala isemuva. Kahle ngunike example ye-South Africa, i-ABSA withdrew i-sponsorship yabo from i-Premier League ye-South Africa. I-DSTV took off. Besides i-DSTV, uzawontwa khona kule Nedbank Cup, kule MTN Super Cup, kule Black Label leyana edlalelwa between Kaizer Chiefs and Orlando Pirates. Those are private actors abakhona ku-sport. So njengelizwe we still need that. Nxa kungela private sector partnership in sport, we will always try fine. Public private sector partnership ziyafuneka even in sport ukuze i-sport yethu ikhule ithole usekelo olwaneleyo. Ngoba igovernment iqinise ukuthi mhlawumbe ingangabi le mali eyaneleyo ngoba mhlawumbe ibhekane nento eziningi.
Hayi, siyabonga Briski, isikhathi sesidliwe ngumangoyi. Zulukandaba, sithanda ukubonga uBriski Ncube ngokungena kuhlelo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwabasakhulayo. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-Live Talk, The Connection, lapho siqhubekela phambili sikhangela udaba lokumemetheka kwe-coronavirus elizweni. Olevalisayo ngenjabulo, igama nguMaigobe. Thwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Sohlangana ngolwesibili. Bye-bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Wenze imidlalo. Igcutshela mhla imidlalo ye-Tokyo 2020 Olympic Games kwele Japan. Lapho eZimbabwe elehluleke ukuthola izichopho zegolide, isiliva lebronze. Umdlali wegolf uScott Vincent wakwele Zimbabwe ubemele ilizwe elomphathintambo wezemidlalo uKirsty Coventry kanye loThabani Gonye, umkhokeli wenhlanganiso yemidlalo eZimbabwe eZimbabwe Olympic Games. Ekhuluma ngokugqitshwa imidlalo le, umkhokheli wenhlanganiso ye-International Olympics Committee uThomas Bach uthe kusetshenze kahle loba nje belimemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19 kwele Japan lakwamanye amazwe. Ilizwe leMelika yilo elithole izicoco eziningi, lilandelwa ngele-China, Russia, Britain lele-Japan. Kuzwekazi le-Africa ele-Kenya lithole izicoco eziningi, lilandelwa ngele-Egypt, i-Uganda, Ethiopia lele-South Africa. Uze sizwe okuningi ngokwenzakale emidlalweni le, njalo lokuza kwenziwa ngeleZimbabwe ku-Olympics ezibuyayo. Sixoxele uFrederick Ndlovu obekhokhela abadlali leziphathamandla ezikade zikhona ngale kwele Japan.
Abadlali bethu akade bese-Tokyo e-Japan hhayi benze kuhle kakhulu ngoba konke bayidlulile esingathi ngama-best records abo ababenawo bengakayi kumdlalo le. And omunye wabo uPeter Otwa ugcine ifaka enye esingathi national record entsha ekubhukutsheni. Ngakho-ke siyajabula kakhulu njengelizwe leZimbabwe, kodwa umsebenzi omkhulu osimeleleyo phambili ngoba unyaka owodwa usuthe wadliwa umkhuhlane lo magciwane awe-COVID. Ngakho sesisalele iminyaka emithathu ukuthi silungiselele for iParis 2024. Ngakho-ke ngalokho nje kuthi ukuthi hhayi iholiday vele ayikho, ikhefu alikho, so kumele vele siqalise kathesi ukulungiselela iParis 2024 xa kuthi kumele sithole nje imendulo eziqakathekileyo. Ngakho-ke njengeZimbabwe Olympic Committee kunyanga leza ekaSeptemba silakho lokho kuthiwa abathi i-strategic plan for the next 4 years. Yona i-short term, then sizabe sithi silungiselela futhi i-medium term yabikhangelela ama-Olympics ka-2028.
UFrederick Ndlovu ubekhokhela abadlali leziphathamandla zemidlalo emidlalweni ye-Tokyo 2020 Olympic Games. Sixoxe laye eseHarare. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abafika amakhulu amathathu 300 babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngesonto ngeviki ephelileyo. Abalwa impi yenkululeko bathi bakhangelelwa phansi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa iyasikelela ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 emaphandleni. Isiqhitshiwe imidlalo ye-Tokyo 2020 Olympic Games. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesa ngo-Kips Dube.